Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 13 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela kukhetho lweZambia lapho ukubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukucilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithiyeneyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolly D Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza yinto engaqondanga.
Ummeli weLupane East edalele ePhalamende uMnumzana Mbongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basemzimeni sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezijineyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukucilibezela kukhetho. Uhulumende ubikwa ecithe amagagasi obulembu be-internet kungasela oWhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasitele bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa yeZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolly D Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya oyekhona. Labo abafuna ususwe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalane salelo lizwe lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Samukeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC. Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukuyijwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi lobudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iye iphele my ANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yi-councilor akasikho ukuthi uvele esithubeni nje waba ngumeya ube vele engu-councilor so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo sokumele ikhangelwe so i-ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu luyophetha kanjani ngokuma iqine ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka.
Sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho isizalwane seSouth Africa kubulawa abantu abanengi abavela phandle. Kumi njani kulezi nsuku?
I think ngenxa yama lockdown ezinye izinto ade zingenzakala angeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza sike sezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke hayi into ikuthule okwamanje kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi njengoba siya ke sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo and leyo gap inkulu kakhulu ngokunjalo i-unemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho we-South Africa nayo uyantengantenga okwamanje lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune-competition for ama-resource as long as there is going to be i-competition yama-resources ne-society i-based ngama-classes ukuthi kulabanothileyo kulabaswelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila sengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka ingakho engathola amathubo kudluzwa umuntu waphandle ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama resources awekho shared ngemena equal okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi wonke umuntu so leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo so ungacithwa kancane kodwa ke uyophinda ulumathe futhi so sethe manje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezulu kwenzondo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo kuthi abangamakhulu ayisithoba minwembili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabanengi abangamachumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Pane East edalele parlamente umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enqoba kukhetho luka 2018 ekubandla lezano PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu. Umnumzana Dube oyekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezivalisa iLake Alice, Lupanda, Ndimimbili, leLusulu. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwa libandla lakhe kulesi sigaba.
ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesi into yenza ke leyo sihambile ke phambili lengatsha ezijineyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempila kahle sixwayisa abantu ngendaba ye COVID-19 le bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye vaccine ukuthi kumele kube njani then secondly sasesikhamba ke saba lama points e vaccine lapho vaccinated khona abantu inamba yangkhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngokuningi besiya hlatshwa sitageta kakhulu ama wards la angena ama clinics esihambile eLake Alice wawule namba enhle Lupanda East and West inamba yayinhle iPupu njimimbili leli suku abantu babebe ngokuningi kakhulu
ngathi iyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi iCOVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basemunzimeni sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezijiyeneyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinisi abantu ahambe kulabanye abantu abangawakuthatha i-serious okinto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezigqokela imask yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho okuphefumulayo engavalanga umlomo lamakhala uthi yathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imask nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshop kodwa olalonga ehamba nje esebantwini babengelama mask so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshela ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu baya-resist ukuthi banjani balandela amalokhuzeni nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious into lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala
ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbe i-COVID hayi sibisele okuningi emuva
akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo baya bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibile ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sile irrigation eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokho kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 108 hectares elinyiweyo e-wheat eLupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile izabenefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village okutho ukuthi i-community izabenefita siye ngasePupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbalwa nje sizovula ngumongameli welizwe
ungathi bandla lezano PF lokho elilosekelo yini olunengikhona ngakho eLupane East njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo lamasezo esasilawo kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abatsha kakhulu emathebeleland besibe semabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla leZANU-PF esigabeni semathebelele
ngezithelo esezikhona emathebeleleni kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation la kwenzakala kathesi sokunomehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo
uMnumzana Mbongeni Dube ummeli weLupane East edalele ePhalamende engwebandla leZANU-PF ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseLupane
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba indaba le chronicle lilo daba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili awe COVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana labantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi. Kuthanda kubanzinyana lana, kuthanda kubanzinyana kulobaba lana othena akungagunyelona phakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abathetheneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwe abantu abantwana besishoneni namathuba anikezwe abantwana besintwini alingani. Akekho umuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke sikhangele konke lokho singabantu besindebelene. Uma ukhuluma ngento uqala uyibheke. Okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane, usebonile okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani. So thina kufanele simlandeleni, kufanele simchaseni umqondisi. Sihlukane nento zesishoneni, sihlukane no MDC, sihlukane nabo zihani. Ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo. If befuna ukuthi ngabe isindawonye, asinikezwe amathuba afanayo. Uma ngithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo ngoba manje asawadingi lawo mathuba, into esidingeka ukuthi kuqunyelwane. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Injani sibonga umsebenzi omuhle esenzela wona. Mina namhla ngumama ngifuna ukukhuluma ngomonzura lo Thokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisa lana. Kuthiwa umphakathi awababona ukuthi lanxa kungathiwa baphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election. Yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa abangupresident ukuthi engafuna indoda yomuntu hamba ehlala khona ngenkani ayithatha indoda ibengiyayo. Umbonzola lo mbuso wakhe yabo ngokwahitle waye befuna ukuthi behobe lapho abangawenanga khona bathatha amafuleke becotsha ama-members ka-alliance behlule ukuthi bazivotele bakhontesti bawine labo bafaka babaabantu bayangisa shemelizweni bayangisa nxabathiwa bakwazi bayangisa lizombethiwa bayangisa la
linjani mahlabe ezulu. Siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela secret ezifaka adla yonke into yonke imfihlo ngapha newsizana ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngilendaba enje hawo lokho kwePoland Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngakwehluleka ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni waye sithi within 90 days within 100 days uyabe seqedile konke uyabe selungisile wonke umnotho but khangela kathesi imali zona leza ade Poland ubhadala abantu izita angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara kanti uthi education is for free ngesikhathi becampaigna kwaphana o even ungakhangela entweni zabo nxa kuma-arrangements wona la aba-arrenjayo isikolo kwakuthiwa mahara but what is meaning ukuthi ungathengelile ukuzeni isita imota lokho sosegcekeni ukuthi hhayi basebenza bonke lokunye okungamaphathi okuphansi khonaoku ngaphandle kwekuzeni kwe-MDC alliance kusekuqineni so isisekuqineni izana asihlakanibhenini khona pha eZimbabwe. Ngiyabonga ngundlovu okhuluma esigodini.
Sanibonani Studio 7 sanibonani linjani bakithi. Hayi thina siyaphila thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo ngulinje Nkomo. Bakithi sengifaka amameseji angazi ukuthi mangakhi yuro ayi 4 mayi 5 angazi kodwa angiwazwa ayibalwa angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano kangikhulumi ngomunye ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. thumela imessage ngathi kona mina ngicela imessage yakho na ibalwe ikhuluma ngomgwaqo umgwaqo indlela yase Bed Bridge indlela yase Bed Bridge eya kobulawayo ifile bakithi ifile ifiye ukufa fafa imota ziyadabuka ama tires kwenze njani kodwa I Bed Bridge yenza imali ile ama toll gate kanti imali yakhona yonke iyanga so sicela impendulo
salibonani balaleli baka Studio 7 bingelela konke leziphatha amandla zika Studio 7 ngokucela lo Tungameli Nkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezeZimbabwe uthanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni yecoronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe ukwenzela ukuthi umongameli uEmmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo olekhadi kuhle kakhulu lokho sikwazi ukuvota lati njalo futhi ma uhlabile ungayekeli ukugqoka imask ukuthi uhlatshiwe ijekiseni ohlale ugqokile imask mina ngingu-Roward Mpala ngisuka eNyathi ngiyabonga balaleli kuzobalalaka kwalengqondo sesisoveti laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe kakukho lokho akusoke kwafakwa yenzakala into engekhoyo leyo ngiyabonga balaleli ngilishiya khonapho ngicela malithumela ama-records enu lingathethisi
ngiyanibingelela abasakazi bakaStudio 7 i-America yonke ehlangana nezimo ngiyanibingelela ngenhlonipho ngingukholeni okhulumayo esigodini sasigwanda ya ngiyezwa uhulumeni uthi bazophakama bazonikeza ubaba uMnangagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho ayi angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho okay ngidlule lapho ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLozikeyi inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi ngiyakubongela lokho kuyinto enhle leyo kuyinto enhle ngibe sengicela-ke ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLozikeyi basibeke laphana kabulawayo sisibone siyasibona lana kuGoogle masigugula siyambona kodwa-ke no sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwabulawayo ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
injani ukuphila kuStudio 7 gama lami mina nguMr Hit Wrong Things ngihlala eJerusalema ithethi engiyisontayo Israel Light
Studio 7 linjani ngiyanilela mina ngijaha ohlala lapha kwabulawayo esinehlupho lapha ngokungenidabaizama sidinga ukuthi alibana ngale ngasixhasa shuwa ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane kuke kungani kuyazwisiswana ngoba heyi kunzima la
amavuko ama-journalist akithi mthokazi womuhle lonke bantu bakithi abathandekayo Ntungameli Nkomo Gibbs Dube sithandekile Mhlanga Ezra Chisa lonke nje mandlona stensi yakho nangapho kobulawayo ndingabe linjani ithemba liphithile hayi siyalithanda kakhulu muhle umsebenzi eliyenza hlala lisinika indaba malanga wonke Mordecai Ndlovu lo okhuluma osebutswana wayitshela nyima manje lapho nganasabambi kahle enye into la uma singani sikhuluma ngendlela ukuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphiliswa so sidlela imnotho siyenziwani lapha lalapho nganithiwa sikhuluma ro ngendawo zakithi abantu besidlela imnotho kithi hayi lapho kuke kulungiswe lapho sibe free ngaphi kathi lasemoyeni singabi free awu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukusayinwa komthetho wokwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezitshiyeneyo. Lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion. Sixoxe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu oluvunyelwane ngumongameli Biden lama Republican. Mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama bridge sometimes upgrade nje infrastructure ezindaweni ezichiyeneyo. Konke lokhu kwenzana emuntwini. Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungazokuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa ukuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha endihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omnye umuntu olokusindika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company lambathini ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kusuze kumncede ngalodwa, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo. Kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings kumbe ama-bridge kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle, kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela.
Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe. I-Congress le-Senate nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha kuhle ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bafuna, ukuhola imiholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lo se-Senate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifuna uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Kwezemidlalo, owake waba umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders u-Ernest Mapepa Sibanda yena ubhubhe ngolwesibili ubikwa ezangcwatshelwa kwaBulawayo kusasa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo. Ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, Zulu kandaba labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane, khalalani thina abe MDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhalalani esithi uMaphepha ethi indoda emadodeni edidlala umdlalo wazo wafika endaweni zonke zomhlaba, umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora esocializa labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona i-team yelizwe lonke i-Highlander iBhoso. Ngalokho sithi kalale ngokuthula abakodawo oJamela ovodloza, sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu, kungani inkosi ingalipha ukuthula ikhale ngithemba ngoba ujaha uMaphepha uCharles sebenzile, kungani elale ngokuthula, size sihlangane lapho sizahlangana khona.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kuqhamuke udlakela kukhetho lweZambia, lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso wokuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibanani lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo. Libe lempelasonto elithukela. Lingasilalela ku-www.voaindebele.com. Likhumbuleke ukugqoka amamask lokuqhelelana, ligezele izandla.